Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo womhlazi ku-17 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
kuliqiniso sesigaxe umsebenzi umlando omkhulu kamathonsi ukuthi akhokhele and uzakhokhela okwenyanga ezintathu bekintana.
Icele lebandla le-CCC elisekelwa ngumnumzana Sithengezo Chabangu selikhethe umnumzana Welshman Ncube ukuthi abe esaphethe isikhundla sikamongameli.
Ayisiyo nto emangalisayo ikakhulu ukuthi abantu abasehlangothini oluphikisayo behlukunyezwe bebulawe ababahlukumezileyo abababuleleyo bengabo.
Umfelokazi welunga le-CCC elithunjwe ngolwezi nyakenye lagongodwa lafa phambilini kokhetho lwama-by-elections umnumzana Tafumane Mashaya uthi ukhathazekile kakhulu ngokuthi sekwedlule inyanga ezintathu kungela muntu osebothiwe phezu kokubulawa komyeni wakhe.
Emuvale besithengisa imbuzi ngabo $30 at average, and then sithe satreat-a sazinika imithi sazidibhisa sesokusenza ukuthi sesithengisa $35 kusiya ku-$40.
Izakhamizi zesigaba sewange esehlanganani sezisungule uhlelo lokufuya inkomo zochago lokuthengisa emahoteleni edolobheni le-Victoria Falls lakwezinye indawo. Kwezemidlalo bayakhalakhala abalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokuba amaqembu athi ele-Highlanders lele-Dynamos ekhethwe ukuthi azadibana kuviki yakuqala imidlalo yesigaba seCasalaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Icele lebandla le-CCC elisekelwa ngumnumzana Sithengezo Chabangu selikhethe umnumzana Welshman Ncube ukuthi abe esaphethe isikhundla sikamongameli. Lokhu kwaziswe ngosaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leli umnumzana Jacob Mafume lamhlanje ngemva komhlangano lentatheli izindaba kobulawayo. Uncube uzabamba kwenyanga ezintathu abeseqhubela umnumzana Tendai Biti laye ozakhokhela kwesikhathi esifanayo, laye uBiti adedele unkosikazi Lynette Karenyi Kore ukuze kwenziwe umhlangano weCongress. Sixoxele nobhala jikelele waleli cele umnumzana Sithengezo Chabangu.
Kuliqiniso sesigaxe umsebenzi umlando omkhulu kamathonsi ukuthi akhokhele and uzakhokhela okwenyanga ezintathu bekintana.
Ye, manje ungasitshela ukuthi labo abanye abathi bona bakhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba asebekhethe njalo umnumzana Hlatshwayo ukuthi akhokhele inkokheli amalunga edalela ephalamende, lithini ngabo?
Sasivele sikhuluma sithi zikhona izigilamkhuba, bakhona ama-criminals, ayiwona la sasivele sikhuluma ngawo. Sisithi yibo abantu abafuna ukuchaya ikhu, yibo abantu abafuna ukuthatha iphalamende, yibo abantu abafuna ukuthatha iparty. Sukuzadlula, liyaduma izulu libiye lidlule, lidumile kudlulile, sizakulungisa sikuqondise, sivisele iparty ebantwini lapha evela khona. Thina sisukela ngo-2000 umuntu vele oba ngu-leader of opposition, kusase labo Gibson, kusase labo Tswangirai, kwakusiba ngumuntu o-senior. Sikhangela ukuthi umuntu o-senior nguye oba ngu leader of opposition. So ngalesi sikhathi umuntu o senior nge structure sethu sikhona u Welshman Ncube akakho e parliament u Tendayibiti akakho e parliament umuntu okhona e parliament ongu vice president ngu Mike Gore. So ngalokho sizalobela i parliament and ngaleyo ndlela i parliament kuzamele ilandele isinqumo sephathi. I parliament kayisikhetheli umuntu ukuthi akumele abe ngu leader ngobani, kodwa i party yiyo ehambisa ibizo ukuthi ipha i parliament ibisi announce lelo libizo elivela e party.
Lo ke ngumnumzana Sengezochabangu unobhala jikelele wecelele le CCC. Imizamo yokukhuluma lomnumzana Promise Mkhwananzi sikhulumele secelele ikhokhelo kamnumzana Jameson Timba yehlule. Umfelokazi welunga le-CCC elithunjwe ngolwezi nyakenye lagongodwa phambilini kokhetho lwama-by-elections, umnumzana Tafumane Mashaya, uthi ukhathazekile kakhulu ngokuthi sokwedlule inyanga ezintathu kungela muntu obusebotshiwe phezu kokubulawa komyeni wakhe. UMasaya ubikwa wathunjwa ngabantu ababehlome ngemibhobho abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi ama-CIO kumbe amalunga ebandla lezanu PF mhlazi ku-11 ngolwezi watholakala efile eHarare. Ukubulawa kwakhe kwasolwa kakhulu ngabaningi okugoqela umanyano we-United Nations owaxwayisa uhulumende ukuthi aphenye lolu daba kabanzi. Unkosikazi Masaya utshele iStudio 7 ukuthi uhlukumezekile kakhulu ngokuthi ababulali bomkakhe balokho bezihambela nje. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lonobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eIbheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ayisiyonto emangalisayo ikakhulu ukuthi abantu abasehlangothini oluphikisayo behlukunyezwe bebulawe ababahlukumezileyo abababuleleyo bengabotshwa. Lokhu yimpilo yinhlalo i-44 years eZimbabwe esesiyiphilile, yikho inhlalo yabantu abaku-opposition. Uma uku-opposition awuvikelwanga ngumthetho, awuvikelwanga ngamapholisa, kodwa ungahlukunyezwa nje laloba ubulawe ngabantu abavela ebandleni elibusayo. Kungabi into ezenziwa ngoba kusanshiniwe ngabaphetheyo. Uyawubabone bephuma bekhuluma bekloloda ukuthi bona bangaze benzeni, akulanto ezenziwa. So mbona ngazathi amapholisa lawo ayakwazi ukuthi ngeke bebophe umuntu ovela ebandleni elibusayo eqhubeke esemsebenzini one way or the other, ugcina exotshiwe kumbeni esusiwe lapho desebenzela khona. So ayisiyo nto ethusayo, yimpilo yabantu vele bonke abaku-opposition.
Emthethweni kukhona yini okungenziwa okungenyusa umfutho sigcine sibona mpela amapholisa ebopha umuntu kumbe abantu ababulala uMasaya? Ngoba sabona ngesikhathi sika iTai Dzamara lanxa nje lokho engaziwa ukuthi watsho naphi, inkantolo yangenela yathi amapholisa kwakumele akhulumisane lemuli kaDzamara ayazise viki ngeviki ukuthi uphenyo lwaluhamba njani.
Bekuqakathekile ukubana iparlamente yeZimbabwe, amakhosi eZimbabwe afuqe into leyi, kodwa lesadazi layo kuyakuqakathekile ukuthi ikhuthaze umfo wabo.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo onobhala jikelele wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe simtshayele ucingo ngalolu daba ngomvulo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Ethiopia emhlanganweni womanyano we-African Union Ordinary Summit. umnangagwa wemukelwe izolo ngumphathintambo obona ngezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba lomela eZimbabwe kumanyano we-AU unkosikazi Sophia Nyamuyetsa. Umhlangano lo wenziwa phansi kwendikimba ethi kuqakathekile ukufundisa umntwana we-Afrika ngalesi sikhathi sokukhuphuka kwezolwazi oluphakemeyo. Kwezemaphandleni izakhamizi zesigaba sewange esehlanganani sezisungule uhlelo lokufuya inkomo zochako lokuthengisa emahoteleni edolobho leVictoria Falls lakwezinye indawo njengendlela yokuthola imali yokuthuthukisa imizi yazo. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo esewange.
Zixhasana nganjongonye zingamashumi amathathu lane. Izakhamizi lezi zaphuma lo mbono lo kumnyaka ophelileyo kulandela ukungenela kohlangothi olubona ngokwelula kwengalo olwe-United States Agency for International Development lusebenzisana lenhlanganiso yemalimaloko lapho abahlala khona babona kumqoka ukusungula uhlelo lokuhlenga izifuyo endlaleni lasemkhuhlaneni. Suphumelelisiwe lumbono iqembu lele lazibizwa ngokuthi ihlanganani Livestock and Dairy Pilot Group qede bafundiswa ngokufuya okulenzuzo. Okukomiti yochako unkosikazi Sikhokhele Moyo uchasisa ngosekubunjiwe.
Sikhayela ukuthi i-150 liters siyenze amasi. Then i-4 days lezi phakathi kweviki sikhangelela ukuthi sithengise i-fresh. Ngoba e-Victoria Falls bafuna i-65 liters yamasi. Njalo thina uchago esizalikhupha ku-150 liters yi-40 liters. Yilo esilale sizasupply maybe 3 houses epheka izishwala.
Lokhu kuvezwe kumbukiso wokuhanjelwe zinhlanganiso lezi kunsukwana yezidluleyo kanye le-Cultivating New Frontiers in Agriculture. Okukomiti yebona ngezokuthengisa umnumzana Musa Ndlovu uveze ukuba le ntengo yezifuyo zabo sikhwelile njalo kulandela ukusungulwa kohlelo lolu.
Emuvale besithengisa imbuzi ngabo $30 and then sesithesatreat-a sazinika imithi sazidibhisa besokusenza ukuthi sesithengisa $35 kusiya ku-$40.
Okukomiti yokudla kwezifuyo lezi unkosikazi Onesia Ngwenya uthi balima utshani obehlukeneyo obugoqela idolichos lab labo kanye lesanhembu amazimba amahlanga lokunye qede bechayele izifuyo lezi.
Amahlanga awumumbu la sicela ukuthi lingawakhiphi esephelile ihlanga selisiwa lodwa kodwa akhipheni esese lobuchukela elisese neweight.
UMangwenya uthi okwamanje balephupho lokuthenga uhlobo lwenkunzi ezaba ngeqembu bethenge njalo isigayo sokulungisa ukudla kwezifuyo. Ongundunankulu wenhlanganiso yemalimaloko umnumzana Dominic Graham uthi lezi ngezinye zenhlelo abaphezu kwazo esabelweni seMathebeleland North ngenhloso yokusiza izakhamizi.
We focus more on strengths and opportunities than we do on problems and challenges and we try
to kamizi siphumele indlela ababona zingabasiza ukuthuthukisa impilo zabo ezigabeni. Okwamanje uhlupho olwandileyo kulesi sabelo ngolwamanzi sesizamile ukulungisa izibhorane, ukugebha imigodi kanye lokwakha amadamu kwezinye indawo ukuze abantu basizakale.
Ukansila wekachechethe umnumzana Give Me Again Moyo uthi kulusizi ukuba ezinye izakhamizi kazela njukuntshu yalentuthuko ekhuthaza abantu ukuthi umkhuhlane wokuphiwa nje kufuze bewenqabe.
Sukumeni njengabomama besanganani so sihambe imali malokhu izasithola sibuthene then yona sifika ichaza abantu ezabathola benjani bekubhaso.
Uhlangothi lwemelika lolu luyasiza njalo abantwana abaleminyaka emibili kusiya phansi kanye labomama abazithweleyo ngokubaholisa nyanga zonke ilambazi ngenhloso yokwehlisa ukufuba ebantwaneni ngesimo sendlala kulesi sabelo kuzigaba zonke. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisewange ngikunokuthaba Dlamini.
Come, 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 come
Siyabonga nokuthaba kwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa noNkosazana Soneni Moyo, ilunga lebandla le-CCC, othi kwakufanele angene ePhalamende kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC ngumnumzana Sengezo Chabangu ezikhundleni zawo, kodwa akusabanga njalo.
Mina ngiyisonyeni Moyo, ngumuntu vele othanda izinto zepolitics. Ngizithanda, ngumuntu othanda ukuthi izinto zenze ngeqiniso nethi ngesinzimba engihle. Ngifuna iqiniso ukwenzela ukuthi lathi sikhokhele abantu ngeqiniso. Engikunanzelelayo ukuthi mina vele ungani ngiyanindezelwa ngenxa yokuthi isikhathi esiningi omama siya-abhuza. Nxa ungasavumanga ukwenza lo chance, yikho lapho abakuthwaya khona. Behle bekukhangelele le eseleni ngoba wena awuvumanga into zoku-abhuza.
Wehlula ukuthi uncintise ngemva kwama-primary elections lokuthi ungene edale lephala.
Hayi, lakho ngingezele, kulakula muntu ongakwaziyo, bangingezele abayibo akade besithi yiwo ama-leaders, bangivalela phandle kuma-by election. Ngangitheya ngila mali, ukuswela kwami imali kwaba yi-problem. Ngasebedinga i-candidate okuthiwa ngu-Mobblessing, wangena lapho laye u-Mobblessing, sazama ukumncedisa ngazo zonke indlela, noma bebengamnikisenti ebezenzela u-Mobblessing, naye waze wafika isikhathi sokuthi adliwe. Yikho ukusikhafula kwabo sonke lo Mobblessing.
Ubona ingane ayisiwe wedwa wesifazane oncindezelwa
hayi, ayisimi ngedwa, sibaningi kakhulu. Sithole sokuthiwa hayi siyakhona sokungena izivalo singazange sikele. Thina sisithi silibandla eliyi-one, sisithi siyithimu eyi-one.
Sabona laphana uncintisana lo mnumzana Siziba kuma-primary elections. Babe kusola besithi na utshona ubhodabhoda uhle uthi bhadla amabala abanye abangathi inhlamba. Liqiniso leli yini la kuma-audios lawa asanda kuphuma?
Eqinisweni esindebeleni akula nhlamba, esindebeleni akula nhlamba. Uyabukhuluma into injengokuba plus inhlamba yangikhona isiyo engabulala umuntu. Inhlamba yokuzama ukuthi lawo akuchume uyekele ukwenza khona lokho engiyenza khona, ngoba isikhathi esiningi ngiyathethiswa ngizithubele. So nxa mina sengiphendula sengiyirongo, lami ngumuntu ngiyenza ubuhlungu. Abantu bayangithethisa ngendlela abafuna ngazo, lami-ke sengisina sengikhuluma ngiphendula ngenhliziyo ebuhlungu.
Ungathi abanye abantu abalweli yini abesifazana labo nxa bethethiswa lapha betshelwa amagama?
Isikhathi esiningi abesifazana isedila baqalisa ukusebe ku-attach besebencediswa ngamadoda. Isikhathi nxa sebencediswa ngamadoda zibe sokumnani, efana nale malangeni nje. Kulomunye nje kade ngithithisa ngendlela afuna ngayo, ngithe sengiphendulile sengisiza amalokhuzeni ama-audios asehlanganisiwe asephuma kumanyuzi ngenxa yokuthi mina ngithethisile, kodwa yena onguye layo oyenza ukuthi ngiyithethise kasakhiphe owakhe akukhulumileyo ezama ukungigcona ukuthi abantu bethi kambe lizafaka njani umuntu ethethisa kangaka. Yikho libona abomama abaningi besaba ukungena kwezepolitics kungenxa ye-abuse eyenzakalayo. Uyathethisa ngendlela yonke abantu abafuna ngayo, wena nxa usiphendula sokuthiwa urong.
Kodwa awusiwo umuntu owesabayo?
Hayi, mina ngisazi, I'm not someone ophawa hangi ukuthi sekufuze ngiyeguga laphana ngipela imali. Hayi, ayisikho lokho. Yikho engenye abanye abantu abakutholayo khona bethu ukuthi ushonela sizake siminje ngoba kulabanye mama yesu abahamba besebe izimali ngendlela ezithiyeneyo. Mina ngiyazithandela mindi ngizenzele impilo yami ibe mnandi.
Swake wasebenza yini labesifazana kumbe lamantombazana kunhlelo zentuthu esigabeni sakho owazakala ngakho?
Mina ngiyazakala kakhulu selandaba jabalala constituents ezikolo lapho okule omunye umnyaka esasincedisa isikolo ngokugayisa. Sihlangene lobaba uDimoyo, uDimoyo umakhelwane wami, sasincedisa isikole nje esiduze kwethu. Abantwana besidla ngaleso sikhathi, lathi mina ngingumama okukhomithi esikolo. Labo bayangazi ukukhomithi esikolo ukuthi ngiwumuntu vele engifuna iqiniso, ngiwumuntu engikwanisa ukubamela ezintweni engibona ukuthi lezi azikho right.
Leyo bekuyingqondo. ngoxo lo nkosazana soneni moyo ilunga lebandla le-CCC ebesixoxa layo nguhlelo lethu oluphathelane labesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC.
Siyabonga sithandekile Mhlanga. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sixoxa lo mnumzana Willard Moyo, ukhansila kaward 29 esilobela. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, ngiyabonga ukwamukelwa ehlelweni baba Gande, sanibonani lonke balaleli labalandeli be-Studio 7 nabahlali bakawadi 29 edonsa eChapewa eMawolo kohle. Ngiyalibingelela abantu bakankulunkulu, ingali njani emakhaya.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani khona ngapho? Sizwa kuthiwa likhangelela ukuthi kungaba lendlala enkulu kakhulu.
Baba Gande angazi ukuthi ngingathini. Umuntu wanika linto wathi indlala waphambanisa kakhulu lokhu yikufa. Lokhu engazalwayo iminyaka emlutshwane ngihamba emhlabeni ngaze ngubone. Lokhu engakhokhela abantu kusukusela ngo-2008 uze kube namhla. Angizangeke ngubone lokhu kufa okungaka. Ukufa abantu bekhangele phezulu njengabantwana benyoni. Izulu phezulu likhona kodwa phansi kalehli. Phezulu komile qha izifuyo emasimini sokuchile sikhangelane lendlala. Inkalakada yomswala kahla wendlala, induna yendlala esikhangelane layo lonyaka, ukuqamba amanga kubi inkosi.
Yona imbida efana labo lude labo delele awuzange kutholakale yini
imbida baba Gande nabalaleli? Ayizange itholakale imbhida le okhuluma ngayo, lude lembuya idelele lokunye okuningi ngokuwandisa ukuthi kuyisitshebo sokudla kwabantu ngalesi sikhathi sezulu. Kuthe kusithi kuyamhluma, kusithi kuyamila, kusithi kuyaphakamisa ikhanda kuze imbhida lokhu kwahlangana nesibabule selanga. Ulude uyakwathi lungashiswa lilanga aludleki lubaba gamo komhlonyane. Ithe isithi sithi yakhona abantu baqala ukuthi bayaqunta-qunta ukuthi badle, wahle kwehla kalakada isibabule selanga labhaxabula yonke into yakhothamisa ikhanda. Akula mbhida, akula delele, akula mbuya, akula lutho, konke nje komile lugwadule, abantu badla inqoqo zomlomo baba.
Manje wena njengokhansela usuke wakhulumisana yini lohulumende kumbe lenhlanganiso eziphathisa uZulu?
Uhulumende sengikhulumisane laye kakhulu. Injobana lami ngingomunye wengxenye kahulumende obusayo. Ngibe lengihambo ezithize endithanda ukuthi abalaleli bebezazi. Ngihambela uhlupho lwendlala. Afike emahofisini awe-social welfare, baphakathi kohlelo lokuthi babuye bezebhala izakhamizi ezilambayo. Bayeza nje emalangeni amalutshwane alandelayo njengokuthenjiswa kwami ihulumende. Besezothiwa khona i-rating. So yikho engingahambela khona emahofisini e-social welfare. Ngilokukhulumisana kakhulu le-ofisi ka-DDC, u-District Development Coordinator, lokhu kwakuthiwa khona ngu-DA kudala. Sengingathumeza ilizwi selingafika khona, ngakhuluma labo ngibabonisa. Ungaya kumaminitsa we-chamber weZibagwe Road Council, ngike ngaphakamisa ilizwi elikhulu umhlangano we-full council meeting. Ngibika isibiko sokuthi izidumbu ezikuwadi 29 ezendlala zizaba ningi kakhulu lonyaka. Izalukwazi, amaxhegu, intandane, abafelwakazi, labantu abatsha abahlezi emakhaya abangasebenziyo, indlala izabathwalisa nzima ngoba sokuhle kwala. Ungalahlwa insimu yakho baba, akula nto enye ezawukwamukela ukubana ulwisane lendlala. Sengikhulumisane lazo inhlanganiso bezikhona ku-full council meeting, ezigoqela ama-NGOs, ezigoqela ingatsha zikahulumende, ezigoqela abezinhlanganiso zenkonzo, salubika udaba kanjalo. Akula ofisi esingafikanga kiyo sibika lolu daba.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyabonga abalaleli, ngiyabonga lawe msakazi. Engithemba abantu bakithi bazancedisana. Makusiba khona okuncane okokudla okubuyayo, asiqathelana neni bantwana bakankulunkulu, bantwana bedonsa. bantwana bakamalisa asikhathalana neni abantwana bendoda bayadla ingqondo lentethe badle basute beliqathelane benathi amanzi kungathi ma kubuya ukudla kube khona ozathaba jabula ukuthi umakhelwane wakhe ulele engadlanga ehulumende yethu ngiyayithemba ukuthi izangenela ngesandla esibanzi ukubana kungabi khona umuntu ozabulawa yindlala ngiyabonga inkosi libusisi lenzele kahle ngiyabonga babakane
lo-ke bekungumnumzana Willard Moyo ukhansila kaward 29 Silobela ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo uhlelo lunye sikhathi sinye
Kwezemidlalo abalandi abayakhanakhala abalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokuba uhlelo lokuba amaqembu adlala kusigaba seCastle Laga Premier Soccer League azadlala njani lonyaka luveze ukuba iHighlanders leDynamos zizadibana kuviki yakuqala yalimdlalo okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji ekobulawayo
Wadlela amaqembu abalisele izimbabwe Saints kanye nebulawayo Arsenal uBlessing Lunga uthi inkokheli zomdlalo wenguqu elizweni aluba ziyadlulisela phambili umdlalo okumele ube phakathi kweBhosa leDimbare ngosuku lokuqala lwemidlalo. Intatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mgogoyari Ryan uthi akayisabeli ukuba kungaba lobudlwangudlwangu ngosuku lokuqala lwemidlalo loba nje kuyabe kudibene amaqembu azakala eyingwe lenja.
Lokhu kuzenza kube lula ikakhulu kulaba abaqokezemidlalo ukuthi njengoba bekhuluma ukuthi to violence ukuthi kungabi lobuzikamondlamo
umlandeli weqembu laye lendaza umthokozisi umkhwebu yena uthi akala nsolo phezu kohlelo lokuba amaqembu adlale njani
uzaba lama challenges azaba khona kuma teams omabili kodwa amenuthi njoba sokuhleliwe abadlali nama coaches bezibonisele ngoku because akusekukubuyela emuva ikho sokuhleliwe ibhola lidlala
Ocubungula ezemidlalo eselizweni laseNgilandi uRicky Zililo uthi imidlalo yalonyaka ithembisa ukuba izachaza abalandeli kodwa beqembu leHighlanders kumele bakwamukele ukuba lonyaka babe besakha kakutsha.
The only thing abantu beyenze ukuthi betshela abantu babo kuphela simple straight ukuthi ukuthi indaba yokuthi vele ohlala ubuilda kuPremier Soccer League ayikho le.
Imidlalo yeligi ikhangelelwe ukuqala ngenyanga kaMabasa kodwa imidlalo yalonyaka izaqala okusemthethweni mhla zingamashumi amabili lane lapho iqembu eliphakamise isicoco seligi nyakenye. Inkezi Platinum Stars elizanqikelana khona leli Dynamos lona eliphakamise inkezo yeChibuku nyakenye kubangwa inkezo yeCastle Challenge Cup lomdlalo ozaluqhutshelwa enkundleni yeBaobab ngimele sithu 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji
Hello, we live talk ngomvulo mhla ka 19 ngo 8 pm sizabe sixoxa ngokuqhatheka kokulima izilimo ezivuthwa masinya loba kungelazulelane leyo njengalonyaka ezifana lenyawuthi lamabele sikhuluma nje izimbabwe ibhekane lendlala embi njalo abantu abafika ezigidi phose ezintathu 2.7 million badinga usizo lokudla kambe ingaqedwa njani indlala ngalesi sikhathi sokuguquka komkhathi lithiye indlela ngomvulo lizwe sixoxa lengcwethi kwezokulima ezigoqela usicamfundo Tafadzwa Mabhawudi osebenza lesikolo seLondon School of Tropical Medicine yena owaxwayisisa kabanzi ngalolu daba njalo waloba ugwalo olule nkuthazo kubalimi
Isikhathi kasisavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela Icele lebandla lesi-CCC elisekelwa umnumzana Sengezo Chabangu selikhethe umnumzana Welshman Ncube ukuthi abe esaphethe isikhundla sikamongameli. Umfelokazi welunga lesi-CCC elithunjwe ngolwezi nyakenye lagongodwa lafa phambilini kokhetho lwama-by-elections umnumzana Tafumane Mashaya uthi ukhathazekile kakhulu ngokuthi sokwedlule inyanga ezintathu kungela muntu osebotshiwe phezu kokubulawa komyeni wakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho kuyabulenjini ku-www.voaindebele.com asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama nguChris Gande
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.